Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Olamkelanga injabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Abalimi bakhuthaza ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelele ukuba sifitshane. Kulo kuxokozela eZimbabwe lapha amapolisa ethwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change, umthwakazi Republic Party lamanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa mhla ka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka 1987 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano sabambanisa amabandla amabili athi iZANU PF le PF ZAPU. Abantu beZimbabwe balemibono etshiyeneyo ngosuku lolu osuleminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 lunanzwa. iStudio 7 ixoxa lomnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU PF eMatabeleland South.
Usuku lolu luqakatheke kakhulu emuntwini wonke othanda iZimbabwe njalo umuntu wonke othanda ukuthula. Sinanzelela ukubana lusuku oluyabuya ngemva kokubana sekuqale intangani kuba lokudlwangudlwango elizweni. Kwazekho amabandla amabili lenkokheli zethu ezimbili zahlangana ndawonye zalethe abantwana beZimbabwe ukubana babone ngeso linye njalo baphile ngokuhloniphana. Kungakhethi mbana, kungakhethi ndawo ukuthi emzini nangaphi, kungakhethi njalo ukuthi ukhuluma lini bani.
Sibona intsha ingasaluqakathekisi, yiwuphi umbiko elingawupha kwabasakhulayo?
Mbona ngami kuphendula yithi futhi thina abadala ukuthi sikumele kufana kube ngenhlelo ezigqaphikileyo ezokufundisa abantu abethu ukuthi bakwazi ukuthi isuku leli lithona. Ngoba akungeke kube yisuku nje kuphela esikhuluma lokhu nomethana kungelakuhlalisa abantwana phansi bakhethe ukuthi okuyikho kwabanje kuze kube laleli suku kuyini njalo okuba yithi leli suku liqabule ngani kubantu bafundisa.
Sikhangela imbali yosuku lolu lokwenzakalayo khathesi. Ubona sengathi okwakufuna ukuthi kufezwe yiunity eyabakhona ngosuku lweunity Today kulokhu okusakhona na?
Ya, singatsho njalo kwakuqalaqala ukuthi ukukhululeka kwabantu beZimbabwe ukuthi ungabe usuke eMtoko, usuke ePlumtree, usuke eBadgate, usuke eBinder nokusuka ngaphi. Awukhethwa ngumbala, awukhethwa ngumhlobo, uhamba ukhululekile. Nabayindisayo bayendisa abantu babo ngokukhululeka. Sibe sesikhangela futhi la ngendlela imisebenzi ebuye ngayo, langendlela uhulumende abunje ngayo. Wanazelela thina lathi ngapha eMaxau abamelisi labo kwi-executive esingathi ngama-ministers bekhethwa bevilela ngapha kwelakithi. Njalo akunamuntu ongakhuluma ukuthi kona ilizwe libuswa nganyanye ngapha akula bantu. So ngenxa ye-unity nangenxa yokubambana ngenxa yaleli langa yikho osokulethe into lokho. Ngaleyo ndlela ngibona mina usuku lolu lwaba lihle ukuthi libe khona. Nasemisebenzini eminye eminingi leyo kuyakhangelwa ukuthi indawo lesi ibhalansile abantu bonke bathola ngokulinganayo imisebenzi ngokukhokhela.
Umnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU PF eMatabeleland South. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Makhandiwa Dube owezaphu owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
Hayi kakhulu baba, thina asizange saluqakathekisa noma kuyikuthi abadala kumbe bangena bezama ukulamulela abantu kumbe babesenzani. Thina njengabantu ababesesibutheni sesibelethekiwe kufana lokuthi unikwe i-order kuphela ukuthi sekwenzakele lokho, asizange sikuvume. njalo ngikhuluma nje kusasa izipra yonke elengqondo ubuchopho obupheleleyo uyabefake ezimnyama kule ndawo amele uma kuthiwa u-10 ame for 20 minutes ukurepresenta abantu abangu 20,000 okukhanya yibo ababulawa khonapha noma thina singayazi sifika ukuthi njani. Mbona ngathi thina asizange sathi thina leyo nto siyayazi eunity ngoba mbona ngathi abadala laphana babesenzela ukuthi abantu sebephelile bebulawa abantu izigebengu.
Kwabatsha lingathini sikhangela usuku lolo?
Kakhulu esingakutsho kwabancane ikubakhumbuza ukuthi khona kulecala elenzakala ngemva kokuba sekuthethe ilizwe. Icala leli alifuni mali, licala lifuna ukuthi kukhulunywe iqiniso nje kuphela ukuthi kanti bakwenzeni labo bantu. Kungaba njalo kuzadlula, abantwana kabamelanga bakufihlele. Bamele babekwazi ukuthi kule nto enje yenzakalayo njalo ayibuye ngeqiniso into yangkhona umuntu wayeyenza phela wayelenjongo. So ulayo impendulo yokuthi uzaphendula akutsho uma kusehlula abantwana basale bekwazi ukuthi kule nto enje eyenzakala okungekho emthethweni kodwa ayizange kukhulunywe ngayo.
Lo ngumnumzana Makanti Wadube owezaphu owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association. Abalimi bakhuthazwa ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelelwe ukuba sifitshane. Ekhuluma le Studio 7, umqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ole-Agritechs eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, uthi abalimi kufanele bahlanyele inhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa njalo badinge indlela zokuthi umhlabathi ugcine amanzi kakhulu ngesikhathi izulu lingani. Asimzweni elandisa.
Okokuqala, izulu liphuzile yebo kambe ukuqala ukuna ngoba liqala sesiphakathi kukampalakazi. Lokhu kutsho ukuthi silesikhathi esifitshane esokuvuthisa izilimo zethu. Silesikhathi esifitshane ukuthi sibe lenkotha ezwayo emadlelweni ukuze phela izifuyo zethu zibe lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuna kwezulu ngomnyaka ozayo. Kuqakathekile-ke balimi ukuthi sinanzelele ukuthi nxa sikhetha inhlanyelo zokuhlanyela kathesi kumele zibe ngezivuthwa ngesikhathi esifitshane, i-90 kusiya ku-115 days.
Yiziphi izilimo abalimi abangaqina ngazo?
Asiqineni ukulima amabele, ukulima inyawuthi, ukulima indumba lezomaqutha, ukulima indumba lezesikhiwa u-sugar beans, ukulima ubhekilanga i-sunflower phela, ngoba lokhu kuyazama ukumelana lokomo. Xa sizafaka isilimo somumbu, sifake inhlanyelo ezivuthwa njengoba ngisitsho nge-90 to 115.
Abalimi bengavikela njani izilimo zabo kanye lomhlabathi?
Ukuhlakula kakhulukazi lokugcina nje kumanzi lomdaka ensimini yethu, yikho sikhuthaza ukugejwa kwamagodi okuhlanyela kumbe imvula imfolo yokuhlanyela kuphela. Sikhuthaza lokuthi sivuthe amahlamvu, utshani, amahlanga sembese umhlabathi esikuthi yi-mulching ngesikhiwo. Lokhu phela sisenzela ukuthi sigcine ubumanzi ensimini. Kukhona njalo udaba lokuthi izulu leli njoba lesina kathesi lizabe lisiba lezikhathi lapho elima khona ukuna, kodwa kukhangelele ukuthi kusiya phela inyanga kanhlolanja uFebruwari singaba lapho ukuthi sithi singena kumbimbito ngale izulu selimile ukuna. Lathi abalimi siboneke ukuthi izilimo zethu siyazincedisa sizivikele ekhuleni lakubudli obungasichitha ngalesi sikhathi. Kuqakathekile-ke balimi ukuthi ungalima, ungahlanyela, ngoba usiyakhangela ukuthi kumila kuhle yini. Akukho okuphandwa izinanakazana lezi eziphandayo, izikhwehle, kanye lokuqumayo nxa kumila ngoba kuvamile ukuthi nxa izulu lilutshwana ilanga lichisa kakhulu ubudli buba bunenge kakhulu kwesinye isikhathi ekumiliseni lapha ngenxa yokuthi izulu lakukhona liyaxayela ukuna kungangamili kuhle asiphangiseni ukuqabanga sivala izikhexe lezi eziyabe zibe khona ukufaka umquba ukufaka umfundiso ukuvikela isilimo kuyabe kuqakathekile kakhulukazi ekuthini sizathola isivuno na kumbe hathi ukhula balimi ikakhulu ngamaviki okuqala amahlanu kusiya kwalitshumi asiboneni ukuthi izilimo zethu akula khula oluncintisayo ukuze zikhule kuhle ngokuphangisa sithole ukuvuna balimi umnyaka lo ulakho ukuthi sibe siba lamathuba lapho okuyabe kuchisa khona kakhulu asinanzeleleni ke ukuthi nxa siza kwenze sikwenzayo silandela siqondiswa yimbiko ezomkhathi imvundiso enjengeyokuzalisa ammonium nitrate lapho iurea kufakwa kumanzi ngakho kube kumele sibe sihlala silalela ukuthi kuthiwane kwezomkhathi umbiko ongaphuma emawayilesini umbiko ongaphuma ebalimisini silandele iziqondiso lezo ekulimeni kwethu
umnumzana Dumisani Nyoni ngomqondisi we-Agritex eMatabeleland North ubexoxa le-Studio 7 ecingweni Umelindlovu lo Roland Duve abachove intshelelezani besuka eMidrand kwele South Africa besiya kobulawayo namuhla bebethotshwa imizimba eRatis Beauty Parlor. Okwamanje basaphumula kulandela uhamba umango oyisilinganiso samakilometers afika phose inkulungwane 865 kilometers. Ake sizwe uNdlovu exoxa lo Duve bethotshwa imizimba kobulawayo.
Sina abantu abaningi kade bahamba besikhapha besiqilekezela which means endleleni kade kumnandi kakhulu kade besikhapha imoto yajika ngasepulukwane from then zaqhubeka sebathathu bekumnandi impela kodwa inkinga ekade ngilayo mina njengomuntu oqalayo ukuzilayikelwa kade ngakwazi lutho so behamba ngifunda endleleni ongawukuthi ngifundile kodwa namanje safunda ngoba ngaqeda kodwa ngisajonga ukuthi khona ngifundise sibo kundlovu kade emfundisi wane kade ngazi lutho vele nakhona kade ngasazidelelanga ukuthi ngizobuya ngoba into zami basine mathi ngekho right so and then sabuya ke kahle sesifike emesina it's opportunity umfo wethu ngela fana osuke wabe saba ne-appetite yokuthi edle wabe sakhona ukuthi ebe namandla ukuthi eqhubekeke eze phambili so sangifake emotweni wayesefethi bridge saya refresha laphani e-true allegency bekumnandi azibe ukuhlakula samngena hlakhulu wajabula sasuka-ke lapho-ke ntambama it was around 7 or 8 if I'm not mistaken and then ufowethu upresmo masondo yena wasegibela-ke izimoto esiza etawuni ngobe bengasayelesuketshoza so sahamba kuhle kakhulu into nje cishe yasivelela nje ukuthi sitshaye ipotholo kwamathoshit adengasabonise kahle uba kundlovu utshaye ipotholo lucky umuntu one-experience balibamba ibhasikiti kazange waba kuvele kwawafulethe ithaya lakhe sashintsha-ke ithaya-ke sahamba but sesihamba sisilala kodwa sihamba kancane singasakhona ukugijima ngespeed saba nelakhi sahlangana nomunye ubaba ungumalayisha naye ubehamba ngemoto yakhe wasehamba isikhanyisela lapho-ke sigijime kakhulu uma sesikhanyisele asazi umbe uthethe ividiyo kadathanga ngaze usuku hayi sigijime kakhulu mfela sesilanda khona lomakhado sesesifika phambili ukhona kwathela khona umhlaba adala lapho sivele sakhathanga singasakhoni lutho kodwa hayi wena sibambile sazofika hayi sazohlanga bezwa ngamadoda asebulawayo yazi sakhini ukuthi uhambe uthole ifemila kuhamba khona nje umnandi ngihlala nabantu abaningi abade engabazi sathola amajida sihlanga bezibavila from ebulawayo siya phambili team amakhitha bomahle kakhulu namadoda akhona afrend kakhulu so basikhapha nabanye okwabesuke nabegwanda besikhapha emoto abazofika lathi ebulawayo bahlangana nabo babuyezra abantu yakazi nokunenhlela sizwa ngabo umnandi abona kade esimanje la lapho bazombotozo yazi kumnandi is my first time
kwaningahleki siyabonga kakhulu ungatsho ukuthi i-awareness or ibingeyani i-awareness njalo usizo olube khona ebantwini or kukhona okungakukhuluma nje ngamafitshane
i-awareness ibing about drug awareness ukuthi abantwana bengathathi izidakamizwe nxa yokuthi intsha ayiningi abantwana abaningi abancane iyoti sebelahlekelwa umkhumbulo nangengqondo nangenhlonipho yonke into isibalahlekelele kusaza labo elihle ngenxa yokuthatha izidakamizwa, so bebethi khona say no to the drugs. And then usizo silitholile ebantwini, abantu abanjengo besinikeza izimali, abanye besithela ukudla, abanye besinikeza amanzi namafruit endleleni, bekubuhle kakhulu phela, besifike khona phela bekubuhle kakhulu. Kodwa mina umndeni wami engawutshelanga ukuthi khona ngiyakuyani ebhasini ngoba ngomtheli bevuma. Kodwa kuhle ukuthi labo ngithole bengimele nogogo wami engade engamtshelanga, ngithole laye engilindile, ujabule kakhulu, ube proud. Nami ngiyenza ukuthi khona be proud ukuthi maybe ngokuzayo ngizayizokhula ukudlula lokhu, ngiyabonga.
Okay, hayi siyabonga kakhulu. Hayi okunye siyabe siyazisana kanjalo kanjalo. Besicela nje abantu abasincedisayo, kukhona abanye lesifiso sokuthi besithumele ukuzosincedisa nathi, ngoba besihamba sisidla, siphuza amanzi, silungisa izinto eziningi.
Lapha lizwe abathakazelela intelezani umnumzana Roland Dube exoxa lo Meli Ndlovu bekobulawayo. Kulokuxokozela eZimbabwe lapha amapholisa athwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela eleCitizens Coalition for Change, umthakazi Republic Party, lamanye okucatshangelwa ukuba afuna abalandeli bawo batshengisele emigwaqweni bekhonona ngokubotshwa kwabanye babo lokuxotshiswa edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu abathi usebenzelana leZANU PF. Ibandla le-CCC lithi iZANU PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bavala ubuchapha obenzakala ngesikhathi sokhetho olaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka, njalo lolwama-by-elections olwavinjwa abaxotshiswa nguChabangu ukuba bengangeni kukhetho oluqhutshwe mhlaka 9 Mpalakazi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC lo nkosazana Antonella Nare olilunga leZANU PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Akumangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents egovernment. Le yinto eyi-nature yegovernment ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani nabo. Kuvele kule history yakhona, and aso history entsha, i-long history. Bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame, bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje.
Ye Malare, ubona njani konoku mama?
Izinto kumele sikhangele ukuthi khona laba bantu from the opposition bayalandela imithetho yelizwe lethu, ngoba at times they can use that as an advantage to them. Ukuthi khona u break the law and then sesizathi khona hayi siyahlukunyezwa yigovernment or sihlukunyezwa yiruling party iZANU PF. Kumele sikunanzelele, sikukhangele again ukuthi khona are they following the rules and the regulations of the country, ukuthi balandela imithetho yini, ngoba at times sebeza break ama laws just because they want to be seen in the public domain. Besithi khona bona hayi sithina siyahlukunyezwa.
Dalas naso ke indaba
uManari into angayi angazisisiyo ikuthi ukudemonstrata or ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right. It is embedded ku-bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume athi angivumelani lawe uhulumende la mina ngivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu and kuvumelekile lokho. Kodwa-ke in fact uManare ku-the other way round kuZANU PF, iZANU PF esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi, isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program. Abanye abantu bangabi lethuba lokubana engabademonstrate emgwaqweni kumbe benze i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrata, iZANU esebenzisa umthetho ukuncindezela abantu.
Ye Malari, mpendule khonapho sisuthini ma?
Okay, ngiyabonga, ngiyakuzwa. Hayi Mlalazi, kodwa asikufake ngale indlela, ngoba nxa usithi khona yona iZANU PF yiyo ebreaker imithetho, angiboni kunjalo, ngoba many times ezenzakalayo i-opposition and they want to use i-violence ukudemonstrate akuyalelwanga as you say, and ngiyakuzwisisa kwenza lokho, but again as the demonstrations angkhona alokuthula yini or ama demonstrations lawana ukuthi vele sizayenza ngenkani noma lingazeli thini sizayenza ngenkani ukudemonstrate okulokuthula kukulungile asikuyaleli kodwa nxa sokusiba lo dlaso uqalisa ukuba lemsindo engayenziwe ikho lapho kusuka kube lenkinga khona.
Ye kanye zani uyakhuluma lapho mama uthi kanye ngani linabaphikisayo lo msindo kakhulu udlongodlongo kuphela mlalazi
akusikho qiniso konoko nje ubuhle ukuthi yonke into ihlalise egcekeni eZimbabwe mhlawumbe sichallenge abezana uPF kunye loManare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho iopposition yaba ne-violence khona siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esi-violator ama-citizens and that history is there ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by i-government that is led by ZANU-PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrator against uhulumende bayamthrethena bamtshela hey lokhu akwenziwa la. Ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact, iZANU-PF ayibusi ngentando kaZulu. iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo. It's all about them, not abantu. Sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule ZANU-PF khona. So i-opposition or rather ngithi abantu baseZimbabwe because the opposition is not only the political parties, it is also abantu in general who do not belong to ama political parties aba opposes ZANU. Inisho lamachurchi angasukuma athi sinikwenza lokhu iZANU yaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinetha yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe.
Manare phose lokugcina khonapho umphendula khonapho ke ubaba umlalazi.
Alright, hayi ngiyamuzwa ubhuti and ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalabo abaphikisana leZANU-PF at times babefuna ukugetha i-attention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona bazama ukulwa leZANU-PF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains. Abantu uyakwanisa ukuthi khonkona afake i-adoption athi khonkona ngiya-adoptwa ngiyenze so I'm being tortured or what bekhulume izitori ezishiyeneyo kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngale ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe ikakhulu kubo-Europe labo-America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khona beget i-mileage yabo personal ukuthi khona begcwaliselele izifiso zabo.
Gqiba khonapho mlala
Manare, I think one thing ofanele uyifunde enhlala ngitshela wangani bami bezana ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-control i-government ngoba konke lokho esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo ngitsho lama-fake adoptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo kazakawaprove asibonise ukuthi bekukade kuyi-fake bekungekho.
Lapha lizwe unkosazana Antonella Nare okubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olulunga le-CCC Vexoxa lo Gibbs Dube or Studio 7. Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
Burkina Faso ngelinye lamazwe entshonalanga yezwekazi le-Afrika lapho abebutho abahluthune khona amandla ngombandula ngomnyaka ka-2022 abebutho bahluthuna amandla lanxa abedlulisa amalawulo wabezimuslim abalobudlelwano lamaqembu e-Al-Qaeda le-ISIS baba lomvukela kwaqhamuka udlwangudlwangu osebufinyelele lamazwe angomakhelwane esigabeni se-Sahel. Elemelika liyasola kakhulu ubudlwangudlwangu obudalwe yilama lwayecatsha ehlasela abantu makhaza amabutho kunye lamapholisa akwele Burkina Faso. Ubudlwangudlwangu obujulileyo sobuthethe imphefumulo yabantu abaningi bakwele Burkina Faso kutsho isikhulumeli sogatsha lwe-State Department uMatthew Miller. Siduduza labo abathintekileyo imdeni yabo lomphakathi Melika lizahlala lizimisele ekuphathiseni ekulwisaneni lobudlwangudlwangu. nenga yokungahlaliseki lokhu elemelika likhuthaza abeBurkina Faso ukuthi bathathe amanyathelo okuvikela uZulu lengatsha zomphakathi kutsho umsekeli wogatsha lukahulumende olubona ngokwezwekazi leAfrika uMolly P esipha ubufakazi edalele Congress kunsukwana esisanda kwedlula. Siyazi icebo lokuvimba ubudlwangudlwangu lobu ngokugcwalisa amabutho alisoze lisebenze njengalokho okwenziwe kwele mali. Ukulingisisa ukungahlaliseki okwenzakala kwele Burkina Faso, siqhuquzela umhlahlandlela ozandulela umbuso kaZulu kusetshenziswa isikhathi esizafakwa sivunyelwane yibo bonke. Elemelika likhathazekile ngokwenziwa nguhulumende osabambile okwesikhathi okufana lokubamba ngamandla abantu ukuthi bangene kubutho, ukuncindezela uZulu lokuvimba abamabandla ezombusazwe. Lokhu kubangela ukuvimba abantu abasebenzela isizwe ukuthi kube lombuso kaZulu lokuthi ilungelo likaZulu lilondolozwe, kutsho uMila. Ukulondoloza ilungelo likaZulu lokucwayisisa ukwephula kwelungelo likaZulu locuku lokujezisa labo abayabe bebangele lokhu kuqakathekile ukuze kube lokuthula elizweni. Elemelika lizaqhubeka lisebenzelana lohulumende wesikhatshana we-Transition Authority labanye ukuvikela ilungelo likaZulu, kutsho uMila. Sizaqhubeka siphathisa uZulu wele Burkina Faso emizameni yokuthola impilakahle lohulumende kaZulu kunye lokuthula elizweni.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Akubizwa ozwayo elusingo esigabeni setokwana ePlumtree namuhla, lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lesikhalanga bethakazelela imvelaphi yabo njalo beziqhenya ngamasiko abo. Sixoxe lomunye wabaqoqi bawo, umnumzana Difa Dube.
Namhlanje lilanga elikhulu kakhulu wabunkomo lapho kuhlangane khona abantu bebukalanga endaweni ebizwa kuthiwa kuseluswingo. Iluswingo leyi it's a traditional place eyaziwa kakhulu ngebizwe elakudala elibizwa kuthiwa yintandabagwana. Ntandabagwana kusho ukuthi wawungumuzi omncane owenkosi yethu uChibundule, njengoba sazi ukuthi uChibundule yena wayehlala laphana eCameroons. So ke abantu bazabehlangene lapha entandabagwana well known as iluswingo, lapho ukuthi bezogubha lolu suku bekhumbula ubukhosi bamandulo, bekhumbula imvelaphi yethu, njalo sizama lokufundisa isalaba abancane ukuthi umlando ube kibo, njalo bakuzwisise kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngembali yakithi bukalanga sikhuluma ngendawo enjani. Kuqakathekile kakhulu ukwenza izinto ezifana lazana lezi ngoba kuvuselela usiko lwakithi. Ingakho siyabamema bonke abantu bakithi, isizwe sakithi sonke, sithi bonke abanelisayo ukuthi bafike kotokwana endaweni okuthiwa iluswingo, siyabamema ukuthi abafike ngobunenge.
Ingaphi kahle kahle lindawo Dube?
Indawo ethiwa iluswingo eTokwana indawo leyo kusho ukuthi it's 40 kilometers nxa usuka ePlumtree Town. Uhamba ngedirection usiya kuTokwana ezitolo. Nxa ufika eTokwana ezitolo usungafika ubuze ukuthi izitolo zakuTokwana ziyinye kuphela, noma bangabiza ukuthi kumakhekhe. Usungabuza indawo ukuthi indawo ethiwa iluswingo ingaphi. Kodwa ke okunye sizazama ukuthi sikwenze, sizalwisa ngako konke okusemandleni ukuthi sibhale amabhakane, amapaper azobe ebhaliwe, sitsho amadirection ukuthi nxa ufika lapho uje uqondele. Njalo zizama ukufakana lama ashes azasiza ukuthi ayenelise ukuthi atshele laba ababilahleka ukuthi indlela iqonde ngayo. Kodwa ke sithi bonke abantu bakithi ababuye, nalabo abangasobe bakalanga ababuye, nabo bezozithola ithuba lokuthi bebandakanye ke ekufundeni izinto, noma bafunde ukuthi abantu bebukalanga baziphethe njani, bengabi belokho besizwa izinto beziqagela from laphana. Kodwa ke ababuye bezosondela duze lathi, sizogubha lolu suku sisonke sindawonye. Ikakhulukazi abantwana besikolo siyabamema kakhulu ukuthi abazali bavumele abantwana ukuthi ababuye, ngoba kuyinto ekhangelane labo kakhulu, ngoba thina abadala sekukuningi esikufundileyo esikwaziyo. Kodwa ke abantwana abancane futhi babuye sizobafundisa, sibachiyele ifa lengqondo ukuthi basale besazi ukuthi impilo yayinjani, njalo baqhubeka phambili nayo besiya ngayo.
Umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umkhosi weLuswingo Khalanga Cultural Festival ubeqoqa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Singake hlukanike isihlobo sikhangele ezinye inhlobo zendaba ebesilazo kuhlelo lethu lwanamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inaza usuku lokubambana oleUnity Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje oluvalelisa ngutabo kancube.